kuhamba mbozha.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngiyalamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 17 kuLwesi 2021. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
bafuna nje ukuthi abantu babafake esikhundleni njalo baqhubeke besona bebulala ilizwe njoba ukhetho lika 2023 nje kungathi luyasondela.
Lanxa uhulumende sithi uzakwakha izikolo ezizinkulungwane ezintathu 3,000 phakathi kweminyaka emine elandelayo, abanye bathi lezi izithembiso zokudinga amavoti ezingasoze zigcwaliswe. AbeZimbabwe abahlala kwele Botswana bathi balethemba lokuthi bazaqeda umnyaka sebesesimeni esingcono kulandela ukwehla kwenani labantu ababanjwa yi-COVID-19. Intathelizindaba yeStudio 7 ebingumqeqeshi wokuthatshwa kwezindaba eHarare Polytechnic uPeter Banga ubekiwe namuhla. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Lanxa uhulumende sithi uzakwakha izikolo ezizinkulungwane ezintathu 3,000 phakathi kweminyaka emine elandelayo, abanye bathi lezi izifiso nje zikathemba lo amukela. Nangu uhulumende uyehluleka ukulungisa izikolo ezivele zikhona. Kwezinye indawo abantwana bafundela phansi kwezihlahla ngenxa yokusilela kwamaklasi, kuthi kwezinye amaklasi ngokuyizindlwana kotshani okudilikayo. Kwezinye indawo njalo ukusilela kwezikolo sokudale ukuthi abazali bahlanganise izimali bakhele abantwababo izikolo. Umpati Ntambo obona ngokwethula kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa uveze izolo ukuthi uhulumende uza kwakha izikolo lezi kusiyafika umnyaka ka-2025. Uthe njalo uza kuphula izinga lamanyama secondary schools abe ngama-boarding. Sixoxele ngcwethi kwezemfundo umnumzana Thandeko Zintimkandla, yena othi uhulumende uyapolitika nje nanku ukhetho solusondele.
Bafuna nje ukuthi abantu babafake esikhundleni njalo baqhubeke besona bebulala ilizwe njoba ukhetho lika 2023 nje kungathi luyasondela. Kabasoze bakwenelise. Laba siyabazi ngabantu abathembisa into abakwaziyo bona ngokwabo ukuthi asoze bakwenze. Kakulandaba bakwakhe nxa izikolo ezilutshwane babe sithikhalani lokho esiqhubeka sesakhela banda laphana. Kakusebenzi. Vele gabalayo imali, imali ingekho injalo. Lalaba abahlela inhlelo zikahulumende, i-planning section yakhona ivele izifele. Ngena ubone izikolo ezencinezi kuma resettlement ukhangele ukuthi izikolo zakhona zinjani. Abazali sebeze bezakhela izikolo endaweni zabo kubo Plumtree le, khangela izikolo ezikubo Bhinga. Kuyini khona lokho? Uhulumende abo dlala ngabantu ikukhankasa. Mina ngiyedwa ngithi abantu bangalaleli lokhu yikusenga ezimithiyo, ukusenga ezingela mathole.
Kodwa njengoba ethembisa uhulumende asingeke simbone ukufeza yini lokho.
Ngiyagcizelela ukuthi lokhu liphupho, izifiso zika amukela akulanto uhulumende lo angayenza phela ukwakha isikola sikokwakha imiduli yodwa kwakhiwa imiduli kube sekusuka lokunye kulezindlu zababalisi kumele kutholakale ke lamanzi kutholakale logesi ukwenzela ukuthi abantwana babe la kusebenzisa izinto zakulezinsuku ekufundeni kwabo kodwa ke bona babe sebebonga ukumana nje bakuthatha ngapi konke khona lokhu bevele besehlula ikhonko okulutshwane okukhona awusoze ukuthi nxa uzehluleka ukuthwala i-10 kg ukuzuzithi hhayi fakanini enye i-40 kg kube yi-50 kg ngizawuthwala lokhu kayisipho lokhu uyazehlulekela izikolo njengoba ngithilo eziyindawo abantwana bahamba imango emide bachaba imifula kula mabholoho hayi angisho kabi kodwa eqinisweni ukuthi mina ngibona nje kuyingoma yokukhankasa angiboni ukuphuma ulutho kulinto abazali nxa besenelisa abazizamele ngoba abantwana ngababo uhulumende kala bantwana kabo kula bantwana abalesibongo sikahulumende laba abenelisayo bafuna ukubana indawo zabo zithuthuke nxa besenelisa kabazakhele izikolo lezo kufunda abantwababo uhulumende lo uvele kalanhliziyo uhulumende lo kalanembeza uhulumende lo vele uyadelela uhulumende lo vele kalandaba labantu abantu bangathembi yena ngobana uzabenzela imihlolo kuyahlala kusemaphepheni kungelanto ehambayo
umnumzana Thandeko Zinti Mkandla yingcwethi kwezemfundo isikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Taungana Ndoro utshele iStudio 7 ukuthi ubengakwazi ukukhuluma ngalolu daba ngoba ubephathekile Sebe izigidi ezedlula ezintathu lengxenye 3.5 million asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19. Leli nani ligoqela izigidi phose ezintathu 2.7 million zabahlatshwe amajekiseni womabili i-first le-second dose. Asebebanjelwe umkhuhlane selokhe uqhamuke enyakenye sebengu-133,505. Asebebhubhile sebezinkulungwane phose ezinhlanu 4,698. Kusenjalo abanye abadabuka eZimbabwe abahlala kwele Botswana bathi balethemba lokuthi bazaqeda umnyaka sebesesimeni esingcono kulandela ukwehla kakhulu kwenani labantu ababanjwa iCOVID-19. Umqondisi Dube uyalandisa.
Noma nje bekungumnyaka onzima kulenhlansi yokuthi ikhefu lwalonyaka lekhisimusi lingaba ngcono ngemva kokuvulwa kwezigaba zomnotho eziningi kwele Botswana lapho lenani eliphezulu labeZimbabwe abaphephele khona. Uqhamuka kwe-COVID-19 kwenze impilo yabanzima kwabokuza emazweni amaningi okuguqela abeZimbabwe iningi eliphume elizweni lisiyadinga amadlelo aluhlaza. I-COVID-19 isibona uhulumende abaningi benakekela kakhulu izalwane zazo kuthiya abokuza phandle kwenhlelo eziningi. Kodwa abeZimbabwe kwele Botswana bafana lomnzana mkhululi moyo. Yena ohlala eHebron bathi noma nje umnyaka ulikhuni ulakho ukuphela ngendlela ethembisayo
isimo esikhona kathesi isimo sokwehla komkhuhlane lo eBotswana lapha isimo engantwa sihle kakhulu kuyathembisa kakhulu ikakhulu ngelesi sikhathi sisikhangeleni lesikhathi sekhisimusi kuyisimo esihle kakhulu ngibona ngithwani nxa kungaqhubeka kunje so kungaba kuhle kakhulu ikakhulu kithi thina abantu bokuza lapha ngoba sikhangela ukuthi mhlawumbe even le migoqo ekhona ekuhambeni lapha ingasuka ingasuswa nje sikwanise ukuthi sihambe emakhaya kungela problem
umoyo ukhala ngokuthi ngabe kuyakhulunyiswana phakathi kukahulumende weBotswana leZimbabwe ukuze abantu bechaphe kuhle imncele ngesikhathi sekhefu lekhisimusi iningi labeZimbabwe lesikhathi lingenelisi ukuyafika ekhaya ngenxa yemigoqo eyafakwa lokhe kwaqhamuka umkhuhlane weCOVID-19
mbona ntwa isimo sakhona sinathi samanzi sihle kakhulu kuba kuhle kakhulu le mabhoda lapha mhlawumbe lohulumende wangapha eBotswana langale ekhaya mhlawumbe kuzaba lobubili wasazi njalo ikakhulu esayidini yasekhaya ngale ngoba kwamanje ngapha hayi kukhanya kuyathembisa sibili ukuthi sokungaba kuhle ngalesi sikhathi sikakhulu isikhathi lesi sikhangele esikhisimusi lesi sikhathi esizayo lesi ngoba esikhathi nesiningi ujalo ba isikhathi singantwa sibanzima kakhulu abantu nxa behamba uthola ukuthi kulokwesabela ukuthi mhlawumbe isimo singabuya sitshintshe futhi.
Umnumzana Andreas Spandala uthi wehla kwenani labantu abatholakala bele COVID-19 kule Botswana kubanika ithemba endaweni eziningi.
Ukwehla kokumamatheka komkhuhlane sekusilethele ithemba lokuphuma phandle lathi siyedinga amaphizophu ngoba uhulumende usevumela abantu ukuthi behambe kungela ama-restriction. Njalo sibe singayenelisanga ukuthi siye ekhaya umnyaka odlulileyo. Lokhu kuletha ithemba ukuthi kulo mnyaka siza kwenelisa ukwenza njalo.
Ele Botswana belithwele amagabha avuzayo enyangeni esanda kwedlula umkhuhlane we-COVID-19 usuvuke eseganga. Kodwa kuyona le iviki ilunga le-committee ecebisa uhulumende ngesimo se-COVID-19, uDr. Mkhomotsi Mathaba ubike ukuthi inani labathola belo mkhuhlane lo liyehle kakhulu emavikini asanda kudlula.
All of the zones within the country are green. I think this is important to note that
ilizwe lonke selikumbala oluhlaza okuqakathekileyo ukuthi sinanzelele ukuthi besekuyisikhathi singakantshintshi imbala yethu. Lonke untshintsho lwenzakale phakathi kwesikhathi lokhe sacina ukuntshintsha imbala yethu.
Kusenjalo ele Botswana selifake isiqubu kunani labantu abathole ijekiseni ye-COVID-19 kugoqela abeZimbabwe abahlala kulelo lizwe. Kuyanale iviki besewuhlatshwa abantu abaphose babe ngamachumi amabili ekhulwini 17.4% asebethole amajekiseni amabili. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Intathelizindaba ye-Studio 7 ebingumqeqeshi wokuthatshwa kwezindaba ekolishini le-Harare Polytechnic uPeter Banga ubekiwe kibo eWetsa namuhla. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Ubanga ubhubhe ngolwesihlanu lweviki edluleyo abemuli izihlobo labangane besithi balahlekelwe kakhulu kanye nelizwe lonke. Ekhuluma emngcwabeni umfowabo kaBanga umnumzana Augustine Banga uthe okubaziswa ubuhlungu yikuba inhlolisiso eyenziwe ngodokotela umuntu nxa etshonile i-postmortem kayivezanga ukuba ubulewe yini.
Angari mliki kwandiri ni ndini mkumana mkuru iye ajizo ntetezira asi unu wata ito nilaya naya pane zinu za tenge tichi gazirisa mwuriedu saka pane jese za tai kudaku gazirisa taito ti tungu tanga tapira kuna pita pita agazea nyayacho kuti taura kuti apa mambo pafunga ere apa mambo pafunga ere anga ase munu aipa ma directives uye ai kupai nguwa kana kuviza fungwa zenu kuti mufunge apa nepapa muzobuda nechinhu chimwe chete chakanaka saka wanza rasia ere rakakurisa.
Umna wake kaBanga umnumzana Cuthbert Banga uthe uBanga ube ngumuntu olothando njalo emanyanisa imuli. Owasebenza lomuyi eHarare Polytechnic umnumzana Admire Masuku uthi uBanga obashebe ngelankani.
Silusizi kakhulu kumuli yokuBanga ethiwe ngumoyi sithi mabaduduzeke enkosini. Ube yingcitshi endabeni eziphathelane lokusakaza lokufundisa intatheli zezindaba eHarare Polytechnic. Labafundi bejournalism labo badabukile emoyeni. kubanzima kuza kubanzima kakhulu ukuthi na ukuthi sivale inxeba elichiwe ngomnumzana Peter Banga
omunye njalo wasebenza lo banka omnumzana Terence Antonio uthe intatheli izindaba labafundi balahlekelwe kakhulu
Polytechnic ne journalism fraternity yes it's not tarasikirwa negamba especially mu journalism fraternity babanga for your own information vakatanga kudzidzisa pa Harare Polytechnic Department of Mass Communication in 2005 the department vakanga vakutamira kubva muna 2009 kusvika pari nhasi tikada kutarisa nhamba yevadzidzi vakapfuura mumaoko avabanga especially panhau dzekutepfenyura hatigone kuvaverenga
abafundela ukuba zintatheli izindaba la kwezinye izinhlangothi zezifundo eHarare Polytechnic babe ngubuningi bekhala ngokulahlekelwa abakwenziwe ngubanga besithi ube ngumuntu wabantu njalo ehlalisane kuhle labanye abaningi bafakaze ngempilo yakhe besithi ube engumuntu ozithobileyo njalo beqakathekisa ukuthula lothando ubanga wasebenzela umsakazo Always Zimbabwe Broadcasting Corporation ZBC okweminyaka eminingi kanye le Studio 7 e Voice of America usukela ngomnyaka ka 2000 egcini zabakhubazekileyo uhlelo olusakazwa ngolimi lwesishona Act 5 njema signing off ubhubhe eseleminyaka engamachumi amahlanu lasishiyagalombili 58 njalo ushiye unkosikazi labantwana abathathu ngimele e Studio 7 ngiseHarare Nimlo de los Ndlovu.
Ku live do kulamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa ngabe Zimbabwe abahlala kwamanye amazwe. Singene kwezivela kwamanye amazwe.
Umabhala obona ngezokudlelwane bemelika lamanye amazwe omhlaba usecretary of state Anthony Blinken usungule uhambo lwakhe lokwethekelela amazwe amathathu awezwekazi i-Africa namhlanje ekhuluma ekufikeni elizweni lakuqala eNairobi kwele Kenya uBlinken ube lomhlangano labenhlanganiso izilwela ilungelo loluntu egxile ekulondolozweni kombuso wentando kazulu owedemokrasi uMichelle Wu ufungiswe ukuqala umsebenzi wokuba ngumeya wedolobho leBoston kwele Melika esiba ngowesifazane wakuqala embalini yaleli dolobho ukuthola lesi sikhundla ozalelwe ezwekazi le-Asia kodwa oseyisizalwane seMelika umu-Asian American uWu uncobe ukukhetho lokudinga umeya weBoston kumaviki amabili edluleyo Abikwa esekusibanga esiphezulu amalungiselelo umkhosi wokujabulela ukuqhamuka kweminyaka kuvaleliswa lomnyaka kusamukelwa umnyaka ozayo. Okungumkhosi ovame ukwenzelwa minyaka yonke eTimes Square edolobheni leNew York khonapha eMelika weNew Year's Eve Celebration. Umeya weNew York umnumzana Bill de Blasio ubike ngolwesibili ukubana abafisa kuba khona emkhosini lo. Ongenziwanga nyakenye kungenxa yokuqhamuka kobhubhane olwe-COVID-19 kuzamele babe ngabahlatshiweyo ijekiseni yokuzivikela ku-coronavirus kumbe ugwalo olutshengisa ukubana bahloliwe batholakala bengelagciwane leli i-COVID-19 negative test certificate umongameli Cyril Ramaphosa wele-South Africa wethule umlayo oqakathekileyo wensuku ezine zokulila owaba ngumongameli womgcina omhlophe onguye owadedela umbuso wabensundu kulelo lizwe u-FW de Klerk obhubhe ngeviki edluleyo intatheli zindaba edabuka kwele Ethiopia uSolani Kole uthole umvuzo owe-Rory Peck Award ngomsebenzi wakhe omuhle wokwethula izindaba ezimqotho eziphathelane lodlakela lwempi yomdeni eqhamuke esigabeni se-Tigray elizweni lakhe umvuzo owe-Rory Peck Award unikezwa intatheli zindaba eziyabe zenze umsebenzi obukekayo okwamagama emhlabeni jikelele zinikezwa
Umkhokheli webandla eliphikisayo kwele South Africa ele Economic Freedom Fighters umnumzana Julius Malema uthi kungangcono ibandla lakhe lilahlekele ngamavoti kulokuthi lisekele inkulumo zokuthi kuxotshwe abantu bokuza kulelo lizwe abagoqela abadabuka eZimbabwe. Kubika uThuso Khumalo.
Umnumzana Malema utshele abezindaba ukuthi banengi abamlande ngesikhathi sokhetho besithi nxa efuna ukuthola amavoti akachiyane lenkulumo zokuvikela ukuhlala kwabantu bokuza kwele South Africa. UMalema uthi kungangcono achiyeze umbusazwe ayehlala ekhaya kulokuthi avukele abafowabo abansundu njengaye. Amabandla ezombusazwe kwele South Africa aphakathi kokwakha imanyano ukuze athola amanani afunekayo kulabo abafuna ukukhokhela omanisipala abedlula amachuma esithupha 66 lapho amabandla wonke ehluleke khona ukunqoba ngokwedlula amachuma amahlanu lanye ekhulwini 51%. Kula mabandla amabili amatsha athi Action SA le-Patriotic Alliance athola amavoti amaningi kulandela inkuthazo yawo yokuthi azaxotsha abantu bokuza endaweni lapho azakhokhela khona. Lengenye izinto amabandla la ayiqhakathekisayo kulabo abafuna ukwenza umanyano lawo. Umnumzana Malema owaziwa kakhulu ngenkuthazo yokuthi kwesulwe imingcele eyafakwa ngohulumende oncindezelo e-Africa uthi ngeke kuthiwe izizalwane zeZimbabwe zibuyele emuva.
Angeke ngitshele izizalwane zeZimbabwe ukuthi zibuyele emuva khona kunzima kangaka.
And when I tell them to leave, I send them to where?
Inkulumo kaMalema isemukelwe ngezandla zombili liningi lezizalwane zeZimbabwe. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Nkululeko Mathe uthi bayemukela lolu sekelo kodwa liqiniso elichiyo yilabo abathi abeZimbabwe abahambe.
Kufanele sikunanzelele futhi kuthi labantu abakhalayo beSouth Africa bakhala bekhala ngeqiniso. Ungananzelela iCovid le kulahleki balahlekelwe imisebenzi eminingi kakhulu okhoza khona ukuthi lokho okuseleyo bencengise kukho, yingakho namhlanje bekhala ngokuthi amaforeigner abathathela imisebenzi.
Esinye njalo esalwane seZimbabwe umnumzana Bongani Nyati uthi bakusekela kakhulu lokho okuchiwo libandla le-EFF.
Abavumelani lalokho ngoba kuphambene lembono yokubambana lokubumba iAfrika ehlangeneyo. La amabandla athi abantu abaxotshwe, athi abantu bangaphandle abafuneke South Africa. Amele okuhluke kakhulu kulalokho okumelwe libandla likaMalema le-EFF.
Umnumzana Kretman Kwebulaye uthi vele kubi ukuchophana abantu bengama-Afrika.
Noma yes bekuzonda abantu mhlawumbe babe kuzondela iqiniso ngoba iqiniso uMalema olibeka linjalo nje. Njalo ungumuntu onanzelela olokwazi ukuthi ukuba ngu-Africa kutshona. Njalo uyaboniswa ukuthi naye umu-Africa wazela kuzokazi lase-Africa. Ubusumangala ke mawubona abanye abaholi base-Africa bezonda omunye umu-Africa. Uzibuza ukuthi kanti bona bazalwa kumhlaba baphila kubo umhlaba. Sengathi mhlawumbe ungathatha babuya kobo Europe le kanti bengabantu bakhona la.
Kodwa ke bakhona bathi sekuyisikhathi ukuthi izalwane zeZimbabwe zibuyele ekhaya ziyelungisa ilizwe hathi ukucabanga ukuthi zizahlala komakhelwane kokuphela. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Ivanta lezaphu lithi selivuke kwantshu njalo liphakathi kokuhlolisisa indlela elingasebenza ngayo lamanye amabandla aphikisayo agoqela elemthwakazi Republic Party. Unobhala jikelele waleli bandla umnumzana Mthulisi Hanana uthi kunengi abakuqoqayo okuzavuselela izaphu yona eyamanyana lezanu ngomnyaka ka-1987 kulandela ukubulawa kwabantu abanengi emathebelelende lasenkabazwe ngesikhathi sombhuqazwe wegugurawundi.
Izaphu kayivukanga manje, izaphu sile minyaka yavuka.
izaphu iphume kuzano ngo 2008 kuqale iprocess yokuthi iphume ngo 29 saphuma sayenza iCongress sike saphatheka kukhetho ngo 2013 la ngo 2018 ibonakele izaphu iphatheka kukhetho okwenzakala ekhathesi ukuthi sibone izaphu isiba leCongress yokuthi ikhethe ubuholi obutsha iCongress ngama internal elections ukuthi sikhethe ubuholi lobukhokheli into yenzakala every 5 years so hayi khathesi sikhethile ke ubuholi obutsha yikho sokanto zaphu uvuke kutsha lizananzelela ukuthi besingela inkokheli yakhethwa ngabantu ngemva kokutshona kukababa uDabengwa ngo 2019 so besibanjelwe ngubaba uMabuka onguye owangena ngenxa yokuthi ngaleso sikhathi ye-constitution he was the most senior person kuzaphu kodwa kuze sikulungise lokho sikuhambise ngendlela sesivela kuCongress
siyabona sibili ukuthi yes eliphendukile njalo siyakwazi ukuthi eZimbabwe kulo hlupho lwemali singathi imali lithatha ngapho ukuze thi lilungise ihlelo zenu
izaphu lakudala lakudala from ifonywa ngo-1961 ibisekelwa ngabantu abangabalandeli bayo yiba kade bekhipha izimali abanye bethengisa inkukhu abanye bethengisa imbuzi lamabele beyisekela lakhathesi sisekelwa njalo abalandeli bethu bayakhipha amadola amabhondi amarandi besekela inhlelo zebandla labo abalithandayo
kulabanye bathi izaphu vele kumele ibambane le-MRP kade ingaphi sonke lesi sikhathi
okumele abantu bakunanzelele ukuthi uzaphu ngo-1987 ngemva kokubulawela inkokheli zakhe wabulawela labalandeli wabulawela labantu kade benakanelwa ukuthi bangaba bengabasekeli bakazaphu wangena ekumanyaneni lebandla lezano lokhu kungena singakungeneli ukuthi siyafuna kumbe siyafisa kodwa siphoqwa yisimo sibona ukuthi abantu abasekela uzaphu bayabulawa ngalokho sihlale all 22 years siphakathi kwezano ngenxa yalokho saphuma nxa sesiphuma ngo 2009 abantu kumele bananzelele ukuthi kuphumeni kwethu kasoze sisigijime sibonakale ngoba siphuma silamanxeba amanxeba okuthi kasiphiwanga ithuba lokukhalela izihlobo zethu labalandeli bethu ababulwa ngegugura hundi sesokuyithuba lokulalisa ke sikhale siphumule okwesibili nxa siphuma siphuma abanye bethu sebenandelwe ngezimnandi khona le kondoda uqina ekade sibambane labo basala sesizama ukuthi nxa sesiqalisa ukuvuselela ibandla abanye sebesele phakathi 2018 nxa abantu bekhumbula umongameli wethu bakudabengo osiwatshonayo wasekela i-MDC Alliance ngesivumelwano esasikhona ngaleso sikhathi so kangikholwa-ke mina ukuthi nxa ekhona esivumelana naye kumbe esizwana nayo uzaphu angehluleka ukusebenzisana naye kodwa okwakhathesi asikakhangeleli inkazato asikakhangeleli ilima asikakhangeleli ukusebenzisana nabanye ngoba sisangena kuground sivakatshele abantu bakithi abanye basebethiya uzaphu abanye bangakaze bamjoyine ukuthi kababuye sakhenini ibandla lethu
umnumzana Mthulisi Hanana ngonobhala jikelele webandla lezaphu ubexoxa ecingweni lo Gibbs Dube we-Studio 7 ekwele South Africa. Siziphethe ngebezihamba phambili. Lanxa uhulumende sithi uzakwakha izikolo esizinkulungwane ezintathu phakathi kweminyaka emine elandelayo, abanye bathi lezi izithembiso zokudinga amavoti ezingasoze zigcwaliswe. AbeZimbabwe abahlala kwele Botswana bathi balethemba lokuthi bazaqeda umnyaka sebesesimeni esingcono ngoba umkhuhlane we-COVID-19 usuyehlile. Intatheli zindaba ye-Studio 7 ebengumqeqeshi wokuthatshwa kwezindaba eHarare Polytechnic uPeter Banga ubekiwe namuhla. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.